isendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2020 uChris Gande. Indabeni zethu lamhlanje kubhubha owesithathu ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus eHarare. Sokuqhamuke umkhuhlane ocatshangelwa ukuthi ungaba yicoronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi yimalaria.
Lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongukwali ebuvuma khona ngale eMatsouth endaweni okuthiwa iGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje isiqinto esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria.
Inhlanganiso yeWorld Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange-$130 million eyokudingela abalambayo eZimbabwe.
Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala i-sugar, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisi ukuthi athenge inyama kakuda kudla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulo wesilisa obehlala eHarare obulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempila kahle lwethule umbiko lo othi umuyi obele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu i-50 uke wavakatshela kwele Bhilitane ngenyanga edluleyo. Umuyi ubikwa eqale elezibonelo zomkhuhlane we-coronavirus ezinganeno, kodwa izolo impila kahle yakhe ibe sengozini wasiwa esibhedlela se-Wilkins eHarare lapho agule khona kakhulu waze wabhubha. Umuyi ubikwa ubevele elesifo esingaqanjwanga igama. Kunjalo nje kubikwa kubhubhe abantu abahlanu emzansi yeGwanda kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ngemva yokugula umkhuhlane ocatshangelwa ngabanye ukuthi yicoronavirus, kodwa abanye besithi imalaria. Sixoxe lo wake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Yebo, sekuzwakele ukuthi kulabantu abagula umkhuhlane abanye abacabangela ukuthi ungaba imalaria. Kodwa ke ngokwazi kwethu thina abanye lapho uqhamuke khona lo mkhuhlane endaweni zakubongukwali ebuvuma khona ngale eMatsouth endaweni okuthiwa iGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje isiqinto esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria. Laphana kusaspraya kusafafazwa lezi indawo zazivele zifafazelwa yona leyo iminyane okuthiwa ibangela imalaria. Okwenza ukuthi abantu bangahlaliseki ukuthi angithi phela elizweni kulala umkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus okuthiwa ulezibonelo ezifana lezayo imalaria uqhuqho. Kodwa iqiniso ukuthi leyo ndawo ngokwazi kwethu indawo evele kuthiwa ilawo umkhuhlane woqhuqho.
Bengaba bebaningi kakhulu yini asebegula imalaria le okuthiwa iqhamukile khona ngapha?
Yebo, bona bakhona esikubona lapha ebulenjini lesikuzwa nxa kukhulunywa, ngibona ngathi inani lalabo kuthiwa baphethwe imalaria okwazakalayo bangafika amashumi amahlanu lesificaminembili 58. Kungenzakala ke ukuthi ngxe abanye basagulela ezindlini bebengakafika emtholampilo, kodwa inani ebesilizwile ilona lelo lokudayi bakhona nyana nje besitsho lokuthi lapha lalaba khona ngale kubongukhwali kubobuvuma inani labantu ngendawo ngendawo bangaka, kodwa inani labo bonke ngokuzo kwame ukugcineni bebengamachumi amahlanu lesithoba mnembili njengoba ngisitsho 58.
Bakhona yini abagulayo khona ngapho okuthiwa kule malaria abahambe esibhedlela bayokhangelwa ukubana bengaba belegcikwane le coronavirus na? kumbe hiyo imalaria uqobo.
Nxa sisizwa kuthiwa bahambile sibili bayahlolwa ukuthi kambe ngabe bagula uqhuqho lolo olujwayelekileyo kumbe bagula okunye okungayisikho lolo qhuqho. Iziphathamandla-ke zempilakahle zithi hayi, laba bantu sibili bakhona kulaba abagulayo bagula uqhuqho, imalaria engathi ilesihlabo. Yebo, kambe engxenye kungaba imalaria ebuya ngamandla, kodwa-ke hhayi bathi bona yimalaria. Sengitsho laba bona abaphathi bezempilakahle khonapha kusiqindi kusigaba seGwanda bathi hayi, lokho ke imalaria kayisiwo mkhuhlane lo wesatshelwa ngabantu. Izitsho njalo iziphathamandla zempilakahle, ngoba nabakhona sibulasabeke balatshwa abagulayo. Siyakubona lapha, siyezwa labavela khona ngale bekhuluma ukuthi hayi, bakhona sibili abantu abagulayo, kodwa okwathi iziphathamandla zithi imalaria.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeya wedolobho leGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Association ithi izifundo eziqhuba nge-WhatsApp ziqhubeka kuhle elizweni lonke jikelele, lanxa kulengxaki yokuthi abanye abafundi abafinyeleli lolu hlelo ngenxa yokuswela imali yokuthenga okusetshenziswa kulinkundla idatha ngesilungu, kukanti lamagagasi e-network ayasilela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Kulama subject athize esikwa ofayo owakhathesi, sile English language, sile combined science, sile chemistry, sile biology, heritage studies, le maths, sile economics, le PE. Kanti-ke kusasweleka ukuthi sengezelele amanye ama-subject nxa silokhu sithola ababalisi abazimiseleyo ukusebenza ngaphandle kwembadalo eyengezelelweyo ukuthi baphatheke kwamanye ama-subject esingalawo ngalesi sikhathi. Ngoba ababalisi abafundisayo khathesi ngababalisi abavolontiyayo futhekileyo nje ngaphakathi, ukuthi njengoba kunabantwana abazabhala ama-examinations lo nyaka, babakhanyele babafundise lalaba abangabhaliwe ama-examinations bangazi basalele emuva. Ngoba i-lockdown le ayisikho ukuthi kumele kube ngani kuyapanisha abantwana, yinto ezibuyeleyo esingakwaziyo lokuthi iyaphela nini. So abantwana kumelanga bagcine sebesalele emuva sebengasenelisa ukuthi bagcine bebhale bapasa ama-examinations zabo. Ngakho-ke sisakhangelele ukuthi nxa kulokho kutholakala abanye ababalisi abazimiseleyo ukuvolontiya ukuphatheka kulolu hlelo, sengezelele ama-subject sibe silokhu sifaka ama-subject sibamane.
Ingxaki elingabe libhekana lazo yiziphi?
Abantwana abaningi abalawo amafoni akwanisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Okunye abanye balawo amafoni, kodwa idatha iyadula kakhulu okokuthi abantwana abaningi bayihlule ukuthi bathenge idatha ukuthi bachumane lathi kulolu hlelo. But kulabo abakhona esilabo esisebenza labo esibafundisayo, hhayi, luhlelo olubancedisayo. Enye njalo inkinga nyana ikhona ukuthi ezinye indawo kazila network coverage, so lokho kubangela ukuthi abantwana behlule ukuthi loba belesifiso sokuthi baxhumane lathi ngenxa yokuthi kabala network bese kusiba nzima, ngoba kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sisebenzise i-online teaching.
Abangenelisiyo ukufinyelela ama-WhatsApp-ke?
Abangenelisiyo ukungena ku-WhatsApp kunzima sibili kakhulu, ngoba akukho okunye esingancedisa ngakho. Umthetho uthi abantu kabahlale ezindlini, so abafundayo bonabo kuphela abalemafoni, abanamafoni enelisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Laba abalamafoni angakwanisi ukuthi angene ku-WhatsApp kumbe abangenelisi ukuxhumana lathi, hhayi, kulusizo olukhulu kakhulu. Silesifisa ukuthi ngabe wonke umntwana uyabhenefitha ngale i-program, kodwa ngenxa ye-lockdown
ngoba uhulumende lesifiso sokuthi wonke umuntu avikeleke lathi njengababalisi lesifiso sokuthi sivikeleke labo abantwana bavikeleke
yibaphi elibafundisayo ngabasemaphandleni kuphela
kuhlelelo lusifundisa bonke abantwana asikhethi whether ngoyemaphandleni kumbe ngoyemadolobheni kumbe ngwangaphi amalgam eteral teachers union ikhangela wonke umntwana jikelele okhona pha lezimbabwe ofisa ukuthi abe efunda ngesikhathi lesi esinzima eselockdown.
Lo ngunkosazana Catherine Jubane obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program izolo yethule isicelo semali engange US$130 million yokudingela uZulu weZimbabwe ukudla ngesiphangiphangi. IWFP ithi inani labantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo elizweni selufike ku-4.3 million. Ngasikhathi sinye nyakenye lihlanganiso ithi inani labantu abadinga uncedo bebengu 3.8 million. Linhlanganiso ithi abazadinga usizo lokudla elizweni lonyaka lokhe befika phose izigidi ezisithiya kalombili i-17.7 million. I-WFP ithi umkhuhlane we-coronavirus usudale ukuthi indlala ihlasele ngamandla ilizwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Indlala ibophile lonyaka ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Kuhlangene khona ukuthi akuzange kwavunwa ngendlela efaneleyo kuyona lo umnyaka esiphuma kuwo lawona lwesingene kuwo. Kanti ke vele kuthole izinto ezomkhonomi zingamanga kahle. Kwase kuhlanganisela lokuthi namhlanje njengoba sesihlangene futhi ngaphansi kwegciwane le-coronavirus kusho khona ukuthi abantu baphakathi kosiza abangazange bahlangana lalo empilweni kusuka mhlambe ngo-2008. Phakathi kobunzima obukhulu isizwe siphakathi kobunzima indlala ibophile. Ngakho kokwenziwa iWorld Health Organization ukuthi icele emhlabeni ukuthi kungasizakala abantu kuyinto eqondileyo ngokuba uhulumeni weZimbabwe ngeke asabondla abantu kalamandla, kalamali, kalalutho, kalacebo ngaphandle kokuthi akhangeze izandla aphiwe akula kuphila okungatholakala ngabantu. Ngakho ke benza kahle ukuthi bacele imali lokudla kudle abantu.
Nxa ukhangela umumo wendlala emaphandleni la semadolobheni nxa uqathanisa ungathi kukhona lapho kungconywana yini kumbe kuyazifananela nje
awukho umehluko phakathi kwabantu abasedolobheni labasemakhaya indlala lonyaka ibophe edolobheni ibophe amakhaya kungahlukana ngezigaba ngezigaba ukuthi kambe impuphiswelaka lokungakanani lapha ukudla lokhena kuswelaka lokungakanani kodwa into engifisa ukuthi ngikhulu ngayo ngiqinise kakhulu kukhona lokho kuswelakala kokudla edolobheni nasemakhaya yikuthi bantu ukudla sompuphu ukudla kasompuphu impuphu iyodwa kayisiyokudla kudingakala izinto eziphelekezela impuphu nxa sikhuluma ngokudla sesimangala abantu zwe uhulumende sithi abantu bayitshayela inala abendaweni enje esitsho umumbu umumbu wodwa kayisikho kudla kudingakala i-cooking oil kudingakala i-sugar kudingakala konke okuza kwakha umzimba ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla nxa umuntu engenelisa ukuthi athenge inhlanzi kakula kudla nxa sikhuluma ngokudla kasikhulumi ngempuphu kuphela ngakho ke edolobheni lasemakhaya usizi lukhulu okumangalisayo.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Kangele siphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhekwe leBhilitane kuyona le iviki zibulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Udokotela Paul Matewele obefundisa oba odokotela edolobheni leLondon lonkosazana Thandi Mathothobela babhubhe ngolwesibili osukwenze inani labadabuka eZimbabwe ababulewe iCOVID-19 kwele Bhilitane bebebane. Iphephandaba leNews Day lithi umphathintambo wezembiko kwele South Africa unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams usebanjwe ngamandla ukuthi aye kukhefu ngoba ubonakale evakatshele owaxotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli wezemfundo ephakemeyo umnumzana Mduduzi Manana lanxa kule migoqo yokuthi kungaphunywa ezindlini kumizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje balaleli sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu. Kumlayezelo elisithumela yona ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318.
Balaleli, ngiyalibingelela ngalesi sikhathi igama lami Nkosikhona Khuphe. Hayi, ngiyezwa umnangagwaje sethi umdala lo vele lawo lenkani. Galaleli, kambe nca umuntu ebhubhe ngole ngomgqibelo kuze kufike isikhathi sanamhla khona kumemezwa ukuthi ugogo lo ubulewe yi-coronavirus. Anjabo ntizameme vele isimemethekile eZimbabwe, vele izafika la ngaphandle khonapha emakhaya. Hayi, abantu bedrobheni sebephele vele sebesevalweni sibili. Okunzima sikuthi umnangagwa vele utshengise ukuthi umdalo vele funa abantu baphele. Hayi, hayi, engenzi so. Nxa ukuthi kagwanise nakaphume kungena abanye abantu.
Mina ngingajabula kakhulu uma ngeza kuthiwa ilizwe lakithi selilelayo imali ekhona ukuthenga kuwo wonke amazwe. Nathi kwenza ukuthi sithube kwazi ukuyakudla ubusha belizwe lethu. Sikhathile lokho esibhizi sithuka ngaphandle lapha sibizwa ngezinja nangamakwerekwere. Sicela ukuthi besitshele ukuthi imali yethu bayifaka nini imali. Sicela sibuzele ukuthi imali bakhona nini elizweni lakithi. Bonani Studio 7, mina ngobusana wasibanda ngilapha nje eGoli. Ngiyocela ukubuza nje ukuthi kanti yethu imali yobuya nini eZimbabwe nje ukuthi lisibuzele ukuthi lizo lakuthi lizawalini le mali sesikhathi la tuloku esibhizi sihlele lapha eGoli la.
Sanibonani Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Ngikhuluma ngisegogwe ngumama. Into esizwisa ubuhlungu ngomkhuhlane lo. Siyawuzwa shuwa ukhuluma emaradio ukuthi ke sibone abe health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani. Asibaboni okutsho ukuthi vele thina hayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga iradio kathesi amaradio asela mabhathi ukuthi ulalele. Nxa ungalalelanga iradio akulalife esiluzwayo bakithi hloza abazama abe health bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi uwenzela ukuthi lathi ze khono ke siyabe siwutshelwa nxa kungazaba bekhona eduze akutsho ukuthi siyafa thina siyafa shuwa iqiniso elipheleleyo ngoba kasiboni lutho ngitho ngitho lokuthi ngababuya basitshela ukuthi senze njani sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho kuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonokho. Ngiyabonga, ngicela ukuthi kona liyifikise labo bezwe abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruzeva lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Ngiyabingelela nami emsakazweni okhulumayo uJustin Abamzelangathi. Nami ngiyawufaka umbono basakazi bakithi ukuthi ngoba siyabona uhulumeni wakithi uyazama ukuthi ancedise umphakathi ngokubonisa ukuthi awuhlale emakhaya ungaphumi phandle ungahambahamba indawo yonke. Kodwa-ke kuba nzima kakhulu ukuthi uhlale ekhaya ube ungenakho kuhle ngoba okwenzekayo kumanje bekuvalwe amabhenki. Yebo, sesibonga-ke khona ngoba nakho sokuvulesa ukuthi amabhenki bekwazi abantu behambe bethatha imali zabo nabathunyelela imali bekwazi ukuhamba beyithatha futhi ngoba leso simo leso bese sizizima kakhulu ukuthi sizophila kanjani kumbe abantu bazophila kanjani ngoba awukwazi ukuphila ungenayo imali yokuthi uyothenga ukudla. Kuba nzima kakhulu. So siyabonga kakhulu uhulumeni mangabe sithethe isinyathelo sokuthi akavulele abantu behambe bothatha izimali zabo bekwazi ukuthenga okuthengekayo. Bese ngiphawula futhi nakulokhu ukuthi amaphoyisa engahlukumeza abantu ngale ndlela esesingizwa kumbe sesiyizwa isikhulunywa ngumuntu ongumama noma ngithi udadewethu okhala ngokuthi bekuyathengela umama amaphilisi wazithola sevalelekile kakhulu. Khonokhuyana kuyabe sekusihlukumeza njengomphakathi ngoba sibhekele ukuthi wena amaphoyisa njani njengabaphathi bethu bebe yibo abasivikelayo noma bebe yibo abasisekelayo, kodwa uma sebesihlukuluza futhi noma sebesihlukumeza ekubeni sivele sihlukumezekile, kakusinto i-right lokhuyana abasakazi bakithi. Ngoba umuntu uma ngabe chaza eyiphethe ne-proof ukuthi nakho ngibuya endaweni yokuthi ene, into e-serious akusiyo ukuthi umuntu ubehamba mhlawumbe ezihambahambela nje uyathengela umuntu ogulayo i-medicine yakhe ukuthi ekwazi ukuphila. So siphi isidingo sokuthi evalele? Ngoba phela sivimba abantu ukuthi bengahamba emgwaqweni, sibalekele ukuthi bengafi abantu ngekholona. Mase sivimba umuntu ephethe imedicine yomuntu ogulayo, sithi akafelwa muntu, manje isidingo sokuthi sivimba umuntu yisiphi? Angikusekeli lokhu nabasakazi bakithi.
Sabonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Lloyd Masuku, ngisuka eNkayi kodwa manje ngiseGoli. Lami ngibeka umbono wami ukuthi please abantu abazama ukulalela behlale ezindlini, ngoba i-corona iyabulala. Lathi sinje lapha eGoli sihlezi ezindlini, i-corona iyabulala. Please sicela zizame ukuhlala ezindlini. Kodwa ekunzisa ubuhlungu ukuthi amapholisa athaya abantu. Akuthaywa abantu, kuliwa le-corona. Abayekeli ukuthaya abantu amapholisa, kubhekwane lesifo lesi esikhona. Beyekele ukuthaya abantu amapholisa, ayenze umsebenzi wawo, engathayi bantu. Bebhekane lesifo lesi kuphela, abantu behlala ezindlini bakithi beyiqoqe abantu, ngoba isifo lesi siyabulala. Njengoba sesiqalile ukungena, so sesingenile, abantu abazama ukuzinanzelela, geza izandla. Ngiyabonga.
Sanibonani zihlobo zikaThixo, indawo ezitshiyetshiyeneyo manje ezomhlaba, egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ke zihlobo zikaThixo, ngikhulekile ekukhulekeni kwami. Ngikhathazeke kakhulu ngalabantu abasendaweni yaseSouth Africa. Laba bantu abasendaweni yaseSouth Africa ngibone kuvuka umsindo kakhulu, but ingani umsindo lo ngowabantu bamazwe ebizweni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngemva manje kokuphela kwalo mkhuhlane, sibone kuvuka umsindo omkhulu kakhulu, but ungani abantu bamazwe abasafunakala ukuthi alibana ngabo abakhona but endaweni South Africa. Sikhulekile, sakhathazeke emoyeni. Umoya kaNkulunkulu wasuchasisa ukuthi abazane kabakhuleke ngokulamandla, but bekhulekela isimo sokuthi abantu bengafa but bebulawa, but kusendaweni yaseSouth Africa njengalokho kuvamile, abathi xenophobia. Sikhulekile sabona xenophobia iqala phansi endaweni yaseSouth Africa ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasokuthi akuvinje lolulaka but olulethwa nguSathane, but ukuthi uSathane manje uyafisa ukuthi alibana ngakho. Igazi liyachitheka, igazi liyachitheka. Ngikhulekile ngabona manje umuntu wesifazane zane adinga gqokile ngaphezulu, but ngabuza umoya, umoya wathi Satanism ehlanyelwe endaweni yaseSouth Africa. Kakukhuleke kulamandla kukhuzwa lumoya, but umoya weSatanism ozayenza ukuthi abantu beAfrika bengaboni ngasolini. Abantu beAfrika but babeqalisa ukusolana manje ngenxa yokuswela kwabo ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasokuthi akukhuleke kulamandla but kuvinjwa lento, but ngilethula abantu ukuthi abazili ukudla insuku zisiba zintathu, but bekhulekela isimo se-xenophobia engaqala phansi eSouth Africa. Ngemva kokuphela kwalomkhulu mkhuhlane sibona abantu beyethukile kuphela umkhuhlane, but ngasembona sokuthiwa abantu bamazwe abaphuma endaweni eSouth Africa, but ekuphumeni kwabo bazaphuma ngomsindo, kuza kuba nomsindo omkhulu. Umsindo lo uza kuba khona ube mkhulu, but uduma indawo yonke, izwe lonke leSouth Africa. But kubulawa abantu abasuka endaweni zaseZambia, kubulawa abantu abasuka elizweni leZimbabwe, kubulawa abantu abasuka eMozambique, kubulawa bonke abantu abasuka eMalawi, but ngizwile manje kuthiwa intando yeSathanism efuna ukugina igazi engabomo phakathi kwendawo yaseSouth Africa. Kulo moya weSathanism ongenileyo ufuna ukuthi alibana nga, uyangenisa ukuthi kube kuchithwa igazi, ungahlalahlala isikhathi kuchithwa igazi. Kwasho ukuthiwa kuyakhulekwa lokhu abantu bezile ukudla 3 days, but bekukhulekela lokhu ngenxa yokuthi le nto le iyafika. Ngizwile kuzwakele manje kusiba lomdumo omkhulu, but umdumo lo ma uzwakele ngezwa yazi kuvela abantu but bephethe izingqamu, abanye bephethe imbhobho, but abanye bedubula, but kungabanye abantu bomthetho, but abanye kungani ngamasosha, but engagqokile impahla zobusosha, bengagqokile impahla zamapholisa, but kuyikwenza kwabantu abagangileyo, but ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasho ukuthi akukhulekwe kuzile ukudla izinsuku zisiba zintathu.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inkampani eyiyo enkulu endizamtshina kuzwekazi le-Afrika, i-Ethiopian Airlines, ibikwa ilahlekelwe yimali edlula ingxenye yebhiliyoni lamadola kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa linkampani ithi ilethemba lokuthi ayisoze ingene engozini yokuswela imali ngoba isithuthukisa ingxenye yayo yokuthwala impahla njengendlela yokuthola inzuzo. Ilizwe le South Sudan lele Malawi asibike imfa yabantu bakuqala ababulewe ligcikwane le coronavirus kulawo mazwe. Kesikhangele esivela kwele Melika. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lambili kwele Melika ngesikhathi ingcwethi zisithi umkhuhlane lo usufika lapho osuzaqala ukwehla khona. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi inani labensundu abahlaselwa yilomkhuhlane lilokhu liqansa lisiya phezulu. Usibalukhulu wedolobho leNew York umnumzana Mario Cuomo uthi inani lababulawa ngumkhuhlane lo liyaqansa kodwa abathelelwa igcikwane lecoronavirus liyehla. One Steven ethi Ghetto Pain. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Sokuqhamuka emkhuhlane ucathangelwa ukuthi ungaba yi-coronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi imalaria. Inhlanganiso ye-World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange $130 million yokudingela abalambayo ukudla eZimbabwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.